usemisi umsebenzi. Ufuna sibuyele emuva. Umuntu omisa umsebenzi ku-public service uhlaliswa ku-hearing. Kuxoxa ukuthi wena ulalokhu lalokho owakwenzayo. Ngixoxa laye mina njengo-spokesperson lo president. Uthe vele kazange anikezwe i-chance yokubuza kumbe yokuphendula. Bamnikeza iphepha walivala bathi khona kwese sikunikeze khona yikho.
Ugwalo olukhutshwe i-ATUS khuluma-ke ngendaba ezitshiyeneyo ezigoqela-ke ukuguquka komkhathi. Lokhu likubona kuphazamisa kanganani abantwana?
Nxa sikhangela ukuguquka komkhathi kulo mbandela omningi ekufundeni kwabantwana, izulu eliningi, indlala. Asiqale sikhulume ngezulu eliningi. Izikolo zethu zemaphandleni lapho ezikhona kula mabholoho. Izikolo zethu emaphandleni lapho ezikhona abantwana babe besuka emakhaya kubo bahlangana lendonga, bahlangana lemfula okubenza bagcine bengasayi esikolweni, balahlekelwe lithuba lokufunda.
Olunye udaba olukhulunywa ngalo ludaba lwamantombazana amancane ayiwo okuthiwa yiwo atshiya isikolo esasemancane abanye besendiswa. Lolu daba libona sengathi kuyini okungenziwa ukwenzela ukuthi kuthuthukiswe imfundo yamankazana?
Indlela yokuluqeda inye. Imfundo njengesisekelo sombuso njengoba sivele sisitsho. Umlando womuntu okumele akhokhele imfundo nxa silandele isisekelo sombuso nguhulumeni.
Ugwalo lolu ngokubona kwenu luza kwamukelwa na nguhulumende?
Nathi kumzabalazo wokulwela abantu abampofu ukuthi siyayamukelwa kumbani asiyamukelwa. Sikukhangele kakhulu, kodwa sikukhangelayo ukuthi umbiko uyafika yini kuhulumende, ngoba siyakwazi ukuthi asozathi ukuthi sizwe nge-ATUS ukuthi te kukhona esesikubona kusenzakala ngendlela yokuthi thina sikugcele sakuthini.